ezinye zinu ngiseleni kodwa ezinye udubo lukhona ngoba singakhangela ziningi izikolo eziseHarare ezisebenzisa amanzi kamunicipala ngaphandle kwezimpicwana zaba abanezibhorane ikuze nxawusuyenza amanzi kamunicipala isikhathi esiningi azingatholakali lawo manzi ngokunjalo hhayi amalungiselelo akhona kodwa akasuthisika ngako ukuthi singathi abantwana abaphengozi
lapho okusilela khona lingakhuthaza ukuthi izikolo zenzeni kumbe uhulumende kanye lo masipala weHarare
abakhangele ezinye izikolo abangaduda ikakhulu ezile abantwana abaningi kube ngezibholane uma imigodi ngoba ngcono ukuthi ibe khona esikole ukuthi amanzi atholakale isikhathi sonke ngoba nxa ungele amanzi kungaba lidike kakhulu ukuthi sithi singalwisana lekhuza ngoba abantu babe ngahlanzekanga kangako.
Nxa sesikhangela indaba yama school fees lingathini njengabazali
iqiniso ukuthi okukhulunywa ngu-minister lokwenza ku-ground kuyehlukene okokuqala singakhangela kwathiwa khona izikolo abakunyanga ukuthi zichweze ama-school fees ngaphandle kokuthi bathole imvumo evela ku-minister izakhamizi eziningi elesithintana nazo bezikhala ngokuthi izikolo eziningi zengezelele ama-school fees kubala ivini abanye ama-government sikubili ngoba sibe sabona isekhila ekaminister ikhuluma ngama-fees okumele ukuthi achadwe kwizikolo zemaphandleni nezikolo zemadolobheni kuthiyana ngendawo ngendawo ama-fees yade khulunywa lapho abe phakathi i-$5 emaphandleni edolobheni $15 kuthiya ku-$20 lokho sikhakhayela izikolo eziningi kubala lezikahulumente ezinye zithatha ama-$80 lenyaka bangezelele between $90 and $100 abazali bayahamba bekuyakhuluma kumunistri kuthi i-school fees ziyengezelelwa kodwa kasiboni inyathelo elithathwa nguhulumende ukuthi zamise ukwengezelelwa kwama-school fees lapho abaphilona hhayi sizababonisa labo ababeqeda school fees kungela mvumo asikaze sizwe ukuthi o-headmaster bezikolo ezithize bakuthile noba ngezelele i-school fees okungela mvumo kungaje besikhuluma thintana nezakamizi yamhlanje abaningi bekhala ngokuthi izikole lapho abahambisa khona abantwana bami zengezelele njalo bakhuluma ngamali ye-$80 ikanti-ke bona abaningi bathola imali yezimbabwe babanawo ama-$US kale imali ye-school fees isifuna ukuba ningi eyedlula iholo eliholwa ngabanye abantu.